Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 kuNtulikazi 2024 Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo ezombuso owelizwe iConstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya angazisukile lakho sithola seziqedile impuku ziyabamba impuku ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi zebe zibamba zisuke.
Inyamazana zendle zithwalise nzima abantu ewange. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kuketho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abenhlanganiso ye-Heads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uzakwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iConstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi-ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hayi ubaba iba le bizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha iConstitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozokwenza ikuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa bona laba bakhonapho, ngoba iConstitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Naye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu-PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusoze
ye, labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikaMgabe esokuthi kwenziwe izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe bebhizi bemdumisa bempraise okuthiwa ngama-praise singers. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokhu abakutshoyo. Ngabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi, kuthole laba abakhuluma iqiniso ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikaMgabe kabantu ayesithi uMgabe angaphumi yibo abagijima mhlawumbe sokuthiwa kaphume sithi mubi, laye yena bangabalalela bazamdukisa bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, obaxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Guta Msanga, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela iConstitution. Ngakho-ke asila doubt yokubana lokho akutshoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqiniso kumbe kungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyitshiyile yena ubaba uMnangagwa. Kodwa thina sesikukhangelele yikubana sikhangele lokhu akukhulumileyo kuspeech yakhe ukubana kuzakuthiwa ithuba lokuthi kukhethwe omnye olandelayo, yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli, usekhulumile yikho ayakwenza.
Ye, siyabona-ke kulamalunga ezanu-PF amanye athi hayi kahlale ushaye vision yakhe leka 2030 so kuzahambelana njalo konoko
abakhorongo ngoba engena ukuqala akazifakanga wafaka ngabantu so abantu balelingelo lokukhuluma lokho abebe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni so labo balelungelo lokukhuluma konoko konke kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli
lo ngumnumzana Gudam Saka ilunga lebandla lezano PF ubeqoka le studio 7 eseHarare. Izakhamizi zewange le Victoria Falls zithi zifuna uhulumende akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle ikakhulu lwalabo abavelelwe zingozi eziphathelene lezendle, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedale lephalamende ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisisa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingekuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono yabo. Omele idale lephalamende esigabeni seWange West Constituency, umnumzana Vusi Muzimoyo uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975.
Yebo kambe uke wa-amendwa ngo-2001, but kuningi osokwenzakele singakafiki namhlanje. Sesike saba lama-resettlement sokutholakeleke okwembayo phansi ama-minerals. Konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana.
Kodwa okumqoka kuzakhamizi kuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo qede zibuye zithole inzuzo, kutsho ukhansela wekachechete umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo. Uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni, ngisho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu, indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana, yena ukhala ngodlame lwendwangu. Uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlisela impupho kunyangana ezedluleyo.
Amandlandi ehlale eParliamente lami bina libona ukuthi icebo bani singasithe one sakamucingo ifense etshayayo tunyuvi libona injangu lezi ukuthi zingenziwa njani nto zithuthe ziye sangangathi ukuze zingabuyinga ngibonangane zingasuswa ziye ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongu-Proportional Representative Council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwa
zivini endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini ekuthola sokuphakathi utshani kuyakhisa utshani endlini funa ukudinga isikhala sokubana kungena.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliphalamende esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendle lezi.
Indwangu kakhulu izovele ziluhlupho emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyahamba inkukhu ziyaqeda imbuzi abantwana
abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu iziqa eziningi zebhili leka zikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswe okuzayo, njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa, ukulimala, ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iParliamente ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Sebegcwele abantu kobulawayo lakwamanye amadolobho abakweletisa imali ngudlu okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe kokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kuchaya kuzwele abantu begcine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa senelisa ukumupha i-$50 ngenyanga kodwa angisasebenzi. Imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa, so wangithathela isitofu le-fridge ethi kuvala isikweleti.
Banengi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, kumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
UDube nabanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uZulu imali. UKhansela Mxolisi Mahlangu okuward 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogramu yesimbazi ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo, abantu labana baba-violent ebantwini, babahlukumeza, kababaniki isikhathi sokuthi umuntu adinga imali leyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uZulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abanamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali eningi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathole nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingaphaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli zindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Geshovic ubesesitheswa icala lokusebenzela urhulumente wemelika ugwetshwe ukuba avalelwe entilongweni kwelerussia ngomnyaka elithumi lasithupha 16 ube liphika leli cala. Umongameli William Ruto wakwele Kenya uzekete amalunga amatsha edala le-cabinet agoqela abathi phathintambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni begala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Wezi patane leze Melika. Waye umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni we-National Republican Convention oqhutshwe namuhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
La ngamazwi kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats ukulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe loMnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Siwubonile umhlangano oyi-Republican National Convention waseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya beledlabuzane elikhulu. Ubonile kule belabantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda wathi ukuthi hayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehle embulala.
Ye, nxa sizakela ngapha kuma-Democrats, siyabona umongameli Biden ngani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kamembijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokhu?
Umongameli Biden eminyakeni emine ezwileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, nempila kahle nje abantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes, insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama omnyaka A8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha ke waphuma owomnyaka emine, waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangkhona, indlela, imihlangano, lokuhamba, lokubhodabhoda, kuba kuningi kakhulu ukuthi ngoba la usesemutsha ukuthi unidiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi uPresident Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulokhu ungabi kwazi ke abantu sokulama doubts ukuthi bamahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hayi uthani ke mphumulo. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020, izamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazakusebenza njani.
Lo ngumnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Zimbabwe.
UMnumzana Gatson Sibanda, umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyathiswa ngumlilo, ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Yes, singathi okwatshayo kuyini baba sifana nxa wasiphasisele
omatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho. Liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom ama-system achile atsha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi, yikuqala kutsha ukukho konke.
Ye, lapho ke nxa lisithi liqala kutsha liza kwenza njani? Njalo kuyaba yimali enithi lilungise idomu.
Idomu lona ngokwalo vele to reconstruct, we are looking at i-value yedomu ikhonapho ku-$200,000 to $250,000. Ama-compartments aphakathi wonke sizawa-replace. So i-roof sizaqala kacha, kufuna imali sibili ezwayo, plus ikhathesi i-recommendation yokuthi sifake ama-steel trusses. layo futhi building is supported ngama pole awe steel so that we avoid further damages nxa kuthe kwenzakala even i ceiling eyiyo eyayingeye wood enza umlilo wagijima kakhulu i-recommendation yokuthi sifake i-asbestos so that's the way to go kuningi sibili okuyamele sikwenze
pho lapho imali iyavela ngaphi sibanje izinto zibome kangaka
hayi ukoma ukomile kodwa sikhangelele ama-well wishers ukuthi asincedise especially the former students sesikhankasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Ye, nxa ungakhuluma labantu ungathini akukhulume lomphakathi la
okuseseleyo yingozi enkulu sibili it was an accident siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially the reconstruction of our dormitory laba bantwana ukudingelwa impahla ingubo ama uniform lakho konke nje okubalahlekele
ye uhulumende kathembisi la ukuthi angakuthontisela kancane
ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zikahulumende bazafika masinyani vele sebesithembisile ukuzofika ngikhangelele ukuthi u-honorable MP wethu u-honorable Edgar Moyo weMatobo district angafika anytime from now ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu
lo ngumnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMatobo mission obexoxa le studio 7 ekobulawayo abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMatobo ama uniforms
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube kuStudio 7 silethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe iStudio 7 ngeyakho
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington so isikhathi sabalaleli
Studio 7 sanibonani nabalaleli benu umfokavuza laphana edikile bazwenge umthakawo yebo hheyi kunzima Studio 7 kuyazwisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje behluphekile ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile ngiyavumelana impela kakhulu nalo babothe lapha kudlala omadlwane amadlwane la adlalwa kulela lizwe izwe lasezimbabwe kalibonge iSouth Africa libonge ibuthwana namazwe ngomakhelwane ngoba kube bonke labo abantu abangaphandle bakhona laphana elizweni ngabe sekuliwe kwafa abantu kona labo abasihlukumeza besithusela ngabe kabasekho labahleli khona manje banenhlahla ngoba izwe lalisenabantu so ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthiwa abantu babithi kube kuyangami lokuvota lokungabayeka khathi kuvotelwana kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana liyeke bezibuzela into yabantu into yabo leyo ngelifa mhlawumbe ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe ne-power ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokhrasi nalokho ukuthi bethi banedemokhrasi angazi ukuthi idemokhrasi yabo injani yazi uma bekhuluma abantu bakhona kuzisa usizi ngoba ungathi ingane encane umuntu omdala onama-qualifications wowuca nawo kodwa ukhuluma khona kanje ingane encane hhayi siyabonga Studio 7 siyabonga
siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapha kuStudio 7 eziliqiniso sayithanda bonke abalaleli sisela kothungameli inkomo sithandele emhlanga uGift Dube abantu bakithi lifaka zindaba njengokuba ya iZimbabwe vele ngeke ibe nama-investors ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kuvuswa ngenkani iZANU-PF iyamotsha aze kuphiwe imali ukuthi nayo imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo abantu kathi sibayafa ngendlala leso sinxa kuholwa kumbe kusemakhaya kweso kuhola abanye abantu abanye kuthiwe hhayi abaholi balenkomo khathi esizulu alinanga wonke umuntu ulambile akunamuntu ivele ule nkomo ziyacuba phela kubese kukhethwana hhayi iZANU-PF sidiniwe ngayo even aze kutshintsheni umnankakho akungene omunye kuzofanana futhi same thing aleli lizwe linzima lela ligcina intandazo
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo ye siyawezwa amalunga ayiZANU-PF athi umnankagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulo nyaka kunzima kakhulu 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 okwenzakala isimo sekhaya. Mina ngakwa asibone ukuthi kukhona ongakutshintsha, kukhona ongakwenza ezimbabwe ukuthi kube ngcono. Hayi, mabagiye bona kumnandi yikho, thina sekuzilenga.
Hello Studio 7, hello Studio 7, ninjani ninjani? Eyi, mina ngingena ngikhala ngalaba abantu abathi bona sithi iDive abangamaNdebele basemathebeleni bathi singasithi iDive wabunakaka kangene, siyamthanda ngena mdala uzukhokhobe okhobele esikhundleni sakho, siyamthanda mdala. Baphelele kahle emkondweni, ngebona kahle ukuthi umngabe wayenza ini, wena basafuna futhi ukuthi umnakaka wabuse aze ahlale iminyaka efana kamngabe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi werumba olodumo uMokisi Ncube weqembu lakhe leMokisi Connection. UMokisi lwamadlalete aphezu kwamajumi amabili, kodwa uselesikhathi esithile mpela ingethulanga idlalade elitsha. Abalandeli bakhe bayabuza ukuthi kungani. Nawe xoxa lo ntukwamele isigomo weStudio 7.
Umokisi ukhona. Hayi, zomculo besamise ngamakhaza nje kwamanje. Hayi, sizaqalisa. Hayi, ngingakhathazeki abalandeli. Hayi, sikhona mpela.
Amadlalade Ncube usulamangakhi?
Hey, sengikhohliwe, ngithemba konapho ngo-2030 amakadamo engilawo. Ingoma mpela zazi ubhedi ngwayelini.
Sibone lapha ucela uncedo, sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa, ulutholile yini lolo ncedo? Njalo ulimani kahle kahle?
Ngumlimi mpela ozayo, saphoxa lizulu okwamanje. Yayi, ngangicela uncedo kumajita wonke omhlaba lapha maphandle kwelizwe ukuthi bengisiponse njengomdala. Asisafani sikuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola, kodwa-ke azwi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela usufile. Hawu, ma usufile imali eziningi, noma ucela uncedo usaphila, akula. Kodwa-ke hhayi, ngiyathelela mpela ngamagama.
Abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani?
Iinamba zami zezimawufona 0774415886 WhatsApp yami ngikhathesi ngisezimbabwe but ngayidayiveta nge-South African number 27 code 73 72 07 615.
Abalandeli ubatshiyela wapha mazwi?
Ngingalakhithemba kwesikhona vele lonyaka sasamapela ukuthi abalandeli bakhiphele, alingakhathazeki kakhulu.
Ngolivalise moyeni ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube. Lilale, ibe lempilo yaviki elijukele.